Ekhuluma lomsakazi weStudio 7 namhlanje ngesikhathi bebutha izibi, umsekeli kaMeya wakoBulawayo uKhansila Mlandu Ncube uchaze ukuba ababuyeli emuva ngokubuyisela idolobho kuzinga lokuhlala lihlanzekile.
Uhlelo lwalo luhle kakhulu, sijaze izakhamizi ukuthi ziphine ngisho lezindlini laphandle ukuze uBulawayo wethu ehlanzeke. Hayi, sesibona ukuthi ngcono sizenzele. Bazathi sebesitshela njengoba abantu libona ividiyo omunye efunga ukuthi abantu abangeke bephume ukuthi kumbe sebebanikazi bomthetho, sizahlangana emthethwandaba.
Obambele umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo, uMnumzana Charles Malaba, uchaze ukuba bazathatha insuku ezintathu behlanza idolobho.
Uhlelo lamda salithakazela sibili, siyabona ukuthi ama-stakeholders le-government babona ngendlela esibona ngayo ezisikhansili ukuthi basincedise lathi ekuklineni idolobho lethu lihlale lihlanzekile.
Umabhalane wekhansili yakoBulawayo unkosikazi Sikhangele Dlou uphathe ngodaba lohlelo lwabo lokususa abantu abathengisa okungekho emthethweni emzikini yedolobho.
Iplane lokhu ikhona, sizabakhupha bazaphuma.
Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority kwaBulawayo unkosikazi Novuyo Mathonsi yena uthi bafuna izethekeli zizobuka idolobho elihlanzekileyo.
Uhlelo lolu olubuye logatsha lo-EMA lithi luqakathekile kakhulu ngoba i-tourism yona ngokwayo doesn't thrive in city. So lokho isenzakalo lesi abasenze lapha siyasijabulisa, siyasi-encourage lokuthi siqhubeke sibiza izethekeli ukuthi zibuye edorobheni lakoBulawayo njengoba vele lalisaziwa njengedorobho elihlanzekileyo iZimbabwe yonke. Sifuna ukuthi libuyele khonapho ngoba bese lisukile esimeni soleso.
Umqondisi weZimbabwe International Trade Fair uMnumzana Nicholas Ndebele lezisebenzi zakhe labo bebekhona bephatheka ekubutheni izibi uhlelo lwanamhlanje.
Hayi, siyabonga, luqakathekile. Sina njengozwelaitf lathi sibone kufanele ukuthi siphatheke ngoba kuqakathekile ukuthi sibeasidinga idolobho. Thina siyandisa ukukhanga abantu, ukuguga abantu ukuthi babuye bazipharticipate kuma-different platforms azilathelele. Lungiselele uhlelo lwezwelaitf, sibona kuqakathekile ukuthi nxa abantu bemzini besiza kulumuzi bawuthole usesimeni esingcono kulalesi yisiso. So siyalubonga uhlelo lwesithi khansili yakoBulawayo.
Unkosikazi Sithembisiwe Ndlovu, umqondisi wezokuhlanzeka kwakoBulawayo e-Environmental Management Agency, uthi bakubone kuqakathekile ukubambisana nekhansili.
Uhlelo lolu lusukele kwi-engagement meeting esiyenzileyo iviki elidlulileyo okukhangelwa ama-issues e-pollution endaweni yakoBulawayo. Uminista wethu we-environment wasekhuthaza ukuthi sibambane njengama-stakeholders sincedisane ne-city council ukuthi indawo ihlanzeke, ukwenzela ukuthi sikhiphe izibi ezikhona nokureduce ukwenzela ukuthi sireduce imikhuhlane engahambelana nokungcola kwedolobho. Uhlelo lulontshiwe namhlanje njengoba kade sikhona sonke sakhuthaza ukuthi asincedisane nini sikline indawo zonke ezingcolileyo lama-sanitary lane.
Isikhulumi sekhansili unkosazana Bonyiwe Ngwenya uchaze ukuba ikhansili ibutha izibi malanga wonke emzikini yedolobho ebusuku, kuthi emalokitshini babutha kanye ngeviki, kodwa izibi ziyanda emzikini yedolobho zibangelwa ngabantu abathengisa impahla ezehlukeneyo abangekho emthethweni, kuhlanganisa labamabhasi asethwala izihambi emzikini yedolobho. Lokhu abathengisayo bayakuphika bathi ikhansili isikhulelwa yizibi edolobheni. Ngimele umsakazi weStudio 7 kwaBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.